umthethwandaba we-ICJ unqume njalo ukuthi ele Israel kumele limise ukuhlukunyezwa kwabantu beGaza noma ngayiphi indlela ebathinta enyameni kumbe emoyeni. Uthe ele Israel kumele libone ukuthi usizo lokudla nokunye uncedo oluphuthumayo luyafinyelela abantu bakwele-Palestine abahlaselwe indlala emangalisayo ngenxa yempi eqhubekayo phakathi kwe-Israel leHamas. I-ICJ ithe njalo ele Israel kumele lijezise amabutho alo nxa ethe adala amacala ombhuqazwe abulala abantu bachaza ngobuningi i-genocide. Umahluli ulayele Israel ukuthi lazise enkantolo ngemva kwenyanga ukuthi liyabe selithethe wapha amanyathelo ezinqumo ezethulwe namhlanje. Izizalwane zakwele South Africa lezeZimbabwe zemukele izinqumo lezi ngenjabulo. Nangu umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthuma Bena.
Sitshayela ihlombe iSouth Africa ngokuthi hambise uhulumeni wase-Israel enkantolo enkulu eyomhlaba. Izinto ezaphakanyiswa nguhulumende weSouth Africa, inkantolo enkulu yomhlaba ivumelane lazo.
Abanye bathi kuyadingeka impela ukuthi ele Israel livinjwe inkantolo yomhlaba ukuqhubekela phambili lihlasela iGaza, ngoba ukwekelwa kwezenzo ezinjalo kuyikho okwabangela ukufa kwezinkulungwane zabantu eZimbabwe ezigabeni zamathebeleland laseMidland ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Esinye isizalwane seZimbabwe njalo intatheli uMxolisi Ncube uthi loba nje eZimbabwe ibhekane lezayo inhlupho kufanele abantu bakujabulele ukuphepha kwabanye.
Into eyenzakala lapho kufanele ukuthi lathi singamaZimbabwe lanxa siphakathi kwenkinga engakanani kwezombusazwe sizwelane labantu basePalestine, ngoba kuyafiwa and kufa kakhulu abantu abangasimasotsha ababizwa ngesilungu kuthiwe ngama-civilians, befela into abangayithandiyo bona. Angicabangi ukuthi abantu basePalestine bonke bayayithanda iHamas.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe sihlala kwele South Africa, uMnumzana Davidson Mbambo, laye uthi basemukela ngezandla zombili lesi sinqumo ngoba sivikela impilo zabantu.
Kuzasinceda, kuzoyenza nje ukuthi abantu beIsrael bame nje ukubulala abantu. Kuzosiza futhi ukuthi abantu basePalestine bangalambi, ngoba uyabona nje impi le ukuhlaselwa kwabantu basePalestine bekuphambanisa yonke into. Abantu bayagula, abantu bayalamba, abantu bayafa. So mina ngiyajabula kakhulu ngoba konke lokhu kuzoma.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Jewish Board of Deputies unkosikazi Karen Milner uthi lobanje bengavumelani le ndlela eSouth Africa ephathe ngayo lolu daba, kukhona abakuthokozelayo kulesi sigwebo.
The South African Jewish Board of Deputies welcomes the ICJ's recognition.
Sithokozela ukuthi umthethwandaba kawuchongo ukuthi kubekwe phansi izikhali njengoba kufunwa yiSouth Africa, nokuthi uthe abathunjwa yihamasi abakhululwe.
Fundamental requirement.
Umthethwandaba wenkantolo ye-ICJ uyaphoqa ele Israel ukuthi lilandele izinqumo zalamhlanje, kodwa akulandlela icacileyo leli lizwe elingabanjwa ngayo ngamandla ukuthi lihloniphe lezi zinqumo nxa lingafuni. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko kumabonakude ekhuthaza ele Israel ukuthi lihloniphe izinqumo lezi njalo lizilandele ngokugcweleyo. Inhloko kahulumende we-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu yena uthe bazaqhubekela phambili bevikela ilizwe labo ekuhlaselweni iHamas, futhi uthi akuseloqiniso ukuthi benza umbhuqazwe eGaza. Uthe uyakwamukela njalo ukuthi inkantolo le ayitsho ngokuthi ilizwe lakhe kumele limise impi. Ngimele Studio 7 eKalahari eNorthern Cape kwele South Africa, inguThuso Khumalo.